uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi sekulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 324,488 asebehlatshwe okokuqala amajekiseni okuvuselela amasosha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19 luthi abahlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamashumi amahlanu 47,611. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulale abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1,556. Loba kunjalo abanye abantu bathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni agoqela eye-Sinopharm eyasuzwa kwele-China. Abanye njalo asebehlatshwe amajekiseni la bakhala ngezinyalo zomzimba. Omunye wabo ngunkosikazi Rosemary Musariri ohlala koBulawayo.
Mina lokhu ngahlaba anganizwa kuhlindla ngiyaphela amandla. Ngizazama ukuthi ngimali ngiya kumadoktor. Ayikliniki bafika bekuphendukisa vethu. Kulomunye la wawumenza njengihamba amphendukisa bathi emelele i-next vaccine yakhe.
Unkosikazi Rachel Moyo laye ohlala koBulawayo uthi wagula kancane esanda kuhlatshwa ijekiseni kodwa okwamanje usengcono emzimbeni.
Into angayisho kuphelayo ukuthi at least lanoma nxa kuthiwa abantu ba-vaccinate elisi kutholakala amaphilisi oza kuthiwa khona kuqeda kulokhuza kube le-support abantu be-support ukuthi ungezwa something sirekt emzimbeni kukwanisa ukuhamba ngaphinga manje lapho akuyokuthola into enjalo yikho kwenza abantu bekhontine bebhula njalo kula bantu abazavuma ukuvaccinate just because khonokho babesiza ngabanye ukuthi mna phela amandla ngenza so yinto esavisa abantu ukuthi abantu bahambe behlaba.
Lokhu kwethusa umnumzana Benedict Ngwenya ohlala emakhokoba koBulawayo.
Ngasabo zisiwa lesizwe ziphela amandla so njami sokungethusa ukuthi ngiyayihlaba nje sindile angisayiyahlaba sokungethusa nje abantu bathi baphela amandla baba lezizwe into bantu ukuthi uzayihlaba uzethola lesizwe awuphela amandla kodwa kuyinto ethi kumele kuyelaphe iyawuqeda njani amandla into emele kuyelaphe.
Baningi abanjengomnumzana Ngwenya abathi kuza kuba nzima ukuthi bayehlatshwa amajekiseni okuthundubeza igciwane le-COVID-19 emizimbeni. Umnumzana Luke Mathe uyesaba uyahlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19.
Mina angikavaccinate because hey kuyashayela kuthiwa hey ungavaccinate uyabaleka maqhubuqhubu uyakudlala njani so hey siyesaba mani ayi kuzima.
Umnumzana Adwell Dube ukusimo esifanayo.
Mina ukuhlatshwa ngihlatshwa because zasaba kakhulu because yeyi akungana ukhengana akukangiphumele egcekeni ukuthi uhamba njani because kulokunye ngikuzwayo lokunye wathi wathi hhayi kuye ngani kuye ngiyethusa kakhulu so ngizazama ukuthi ngiyelokhu ngilandelela ukuthi kuye uhamba njani lami sengibona kubani mina kathesi ngisacina lokugqoka amamaski yona lawo.
Abokholo lwesi-Islam bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvuselela amasosha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19. Usheikh Ronald Mugayi wakoBulawayo uthi kuqakathekile ukuhlatshwa amajekiseni loba beqhuba uhlelo lwe-Ramadan.
Ukholo lwamamuslimu kulukholo olubana luyakhuthaza kakhulu ekuzigcineni njengabantu ukuthi konkona kufuze sizivikele yikho konke okungaba kungaletha into embi emzimbeni yethu. Njengalo mkhuhlane nxa kuwukuthi wena ungumuntu ongathathi ama-measures lawo afakwayo okufuze siwalandele nxa kuwukuthi awalandezeli lawo ma-measures kufana nalowo muntu okuthi uyazihambisa kulento ebulalayo and uyakuzokuhamba ngendlela angayisiyo ephoxana nalokho ofundisa yini lukhona.
Ingxathi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokungaphumi ngobuningi wabantu ukuyahlatshwa amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu ekwekwe ngeviki ephelileyo esiyahlatshwa ijekiseni okwesibili ukuba kumele bahlatshwe ukuze bengathabhi igciwane le-COVID-19.
These vaccines are indeed a critical tool in the battle against COVID-19.
Aqakatheke kakhulu lamajekiseni empini yokulwisana le-COVID-19. Ukuhlatshwa kungenye yendlela yokuzivikela kulo mkhuhlane. Amajekiseni la afundisa imizimba yethu ukulidobha lelo gcikwane lapho lithe langena emzimbeni bese elilwisa.
Okuhlangothi lwezempilakahle okhangelane lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 udokotela Agnes Mahomba kaphendulanga imibuzo esimthumezele yona mayelana lokwenzakala kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuvimba umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende ofisa ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi eZimbabwe ukuze kuvinjwe kahle ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane 38,064 asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19, bedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu 35,101 asebephephe kumkhuhlane lo elizweni. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 146,000,000 asebetholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kwatshona abedlula izigidi ezintathu 3.1 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.